Zili chana njani makhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 17 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokuthengisa ukuthi unkosikazi kaMgabe uMrs Grace Mgabe nguye osekhethiwe manje ukuthi amelele iqembu lika President Mgabe ekubumbeni ilizwanyana labo elizitshalele abazama ukulenza nxa uPresident Mgabe sehambile.
Unkosikazi Grace Mgabe ugqiba uhlelo lwakhe lokuhlangana labasekeli bezanuPF ngomhlangano awenzele eMarondera lapho okuqhamuke khona odlakela phakathi kwabasakhulayo abasekela unkosikazi Mjuru labasekela umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Dinner days on the 31st of October uzabe uMjuru uyabe eGuest of Honor. Sikhangela ukudumbeleza ka raise about 1 million. Ama province onke amele raise 150,000.
Ukungena kukankosikazi Grace Mgabe kwezombusazwe kubikwa kulakho kubangela ukuxokozela emhlanganweni waleli bandla owe-Congress ngompalakazi. Kuhoza Friday lamhlanje silomculi wesifazana osakhulayo uThandeka Patricia Dlana ophakathi kwemizamo yokuzenzela ibizo kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe ugqibe uhlelo lwakhe lokuhlangana labasekeli bezanuPF ngomhlangano awuqhubele eMarondera lapho okuqhamuke khona udlakela phakathi kwabasakhulayo abasekela icele likankosikazi Joyce Mjuru lecele elikhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo bezanuPF bake batshayana njalo emhlanganweni kankosikazi Mgabe eMutare kumalanga edluleyo. Njengayizolo unkosikazi Mgabe uqhubeke ngamazwi akhe aqatha esola unkosikazi Joyce Mjuru lanxa nje ebengamqambi ngegama. Unkosikazi Mgabe uthe unkosikazi Mjuru ungumuntu ohlebayo omzondayo njalo oyenza imisebenzi yokungethembeki i-corruption. Ngalokho uthe kamelanga avunyelwe ukukhokhela ibandla leZANU-PF. Unkosikazi Mgabe uthe njalo ibandla le-MDC lemabambo kusile Don abunjelwa endlini yomkhokheli wecele elifuna ukususa uMongameli Mgabe embusweni. Kulokuvumelana kwabaningi ukuthi amazwi la ebeqondiswe kuMjuru. Abanye kucele likaMjuru bathi uMjuru kumele asuke uxolo. Abanye kucele likaMnangagwa bathi uMjuru kumele asuke esikhundleni esokuba ngumsekeli kaMongameli lanxa nje icala lokungethembeki alethiswa ngunkosikazi Mgabe lingakaze liphathwe ngamapholisa. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Lokhu akade kukhulunywa ngabantu kacangela ukuthi kukhona isivinyelwano esikhona phakathi kukankosikazi Grace Mugabe le-faction yabo Professor Moyo labo Mnangagwa. Kukhanya ngani kukhona, kodwa mina kukhanya ngani kuliqiniso, kodwa angiboni ngani kufanele kusethuse kangako, ngoba lokhu kuhambelana le-Cholocho Agreement le eyayenza ukuthi uProfessor Jonathan Moyo akaphume kuZanu iminyakani le edlulileyo. Ukuthi uProfessor Jonathan Moyo esithi hayi ukuthi lizwe libuseke kahle kuzafanele kube lo mbambano phakathi kwabanye abantu abathize abasemandleni, ekhuluma phela ngabantu abaseceleni likaPresident Mgabe, uMjuru yena wayekufake wakwenza kwaba ngama-region. So kutshengisa ukuthi unkosikazi kaMgabe uMrs Grace Mgabe nguye osekhethiwe manje ukuthi amelele iqembu likaPresident Mgabe ekubumbeni ilizwanyana labo elizitshalele abazama ukulenza nxa uPresident Mgabe sehambile.
Yena unkosikazi Mjuru le qembu lakhe ubona bephendula ngandlela bani konke okwenzakalayo kubo lokho?
Ngibona ngani mina udubo lwabo yikuthi sebedliwe kudala iplan, kumbe singathi injongo yabo uProfessor Moyo kumbe ukwenza ukuhlakanipha okwenziwe uNangagwa ukuthi usuke wasebenza labo Professor Jonathan Moyo abasuke babumba iplan yokuthi baphumelele kuhle ehlakanipha kakhulu. UNkosikazi Joyce Mjuru seluze kakhulu abantu abaningi abaqhakathekileyo ekade fanele abanethe eqembini lakhe. Iqembu labo uNangagwa mbonani laseliqine kakhulu nxa sikhangela ngabantu abalamandla kuZanu njalo elizweni laseZimbabwe. Mbone ngani khonoku kwenza ukuthi bazaphendula ngomlomo, bazitshaya bona abangani hayi ngabomanotsha phela vele baqinile bazaphumelela besiya phambili. Kodwa mbona nxa ukhangela into ezenzakalayo kahle kahle vele sebendliwe ngoba ukhanya lo President Mugabe nxa uGrace Mugabe esenza kanje, uPresident Mugabe la esevumile ukuthi umcabango wabo Jonathan Moyo, le plan yabo Jonathan Moyo yiyo ekhanya ngani ifanele iphumelele.
Umnumzana Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilitane.